Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we-27 namhlanje lesibili mhlaka 16 kwenkwezi 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa kobulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndikweni ngamapholisa ensitha.
Okutho ngubaba uNdweni kuhle kakhulu uvikela indawo ekamthwakazi indlela ayenza ngayo uChief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna.
Kulesizalwane seZimbabwe esithi sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi.
IRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, lisafe lo lelizwe lelo ngoba mangibhekile amabhenki avala late ngabo 8 AM, kusho ukuthi ke kuyabe kusafe.
Kuqhubekela phambili ukuxokozela phakathi kwebandla lama-Democrats lelama-Republicans kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa kobulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndikweni ngamapholisa ensitha. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe ngezitsheziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zinduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi wayangaphi. UNdikweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathabeleland leNkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa nguNdikweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Victor Matematanda umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi uNdikweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kaNdikweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabeleni seMathabeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Okutho ngubaba uNdikweni kuhle kakhulu uvikela indawo ekamthwakazi indlela ayenza ngayo uChief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna. Yizwe induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdikweni kube ngakuyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimxhase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule kukhanya uNdikweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela okumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu izafosa amanye amakhosi ezinye izinduna ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye matshwa ku-status kankomo nge-Friday zizayethuka lazo zikuxhaseni induna.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxeba ngadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela
Mthembu amazwe omhlaba akhangele uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke wokudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba umnankagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba nokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo. Ngibone ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business. Njalo le ndlela ungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siyekhankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJojolo esabeleni seMantebeleni North. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lenduna uMathema wenqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinezelwa phansi izinduna akufanele zibe yingxenye ye-development yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona.
Azivunyelwa
ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi-ke ku-political party. Imota ngaliyokuphathelene ngemota, imota akaso ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi zi-government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe ne-condition of service zethu yokuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kasukahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela, uyazifakela ifiwela, akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazimbizazwana.
Yes, siyazwanana kodwa ke nxa sisigangela phela sokungani izinduna lezi zaphiwa izimota ukwenza ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini khonapho?
No, akula into enjalo. Ngaphandle umuntu angibona engakwazi ukuba li-constitution. Okulusizi mina nelifuna ukuthi ngizivalele. Njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo engikhulume ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca. Ikukubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga. Noma yiphi, noma i-political party ebusayo, noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza illegal, akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema. Angila political party engingathi ngiyibeke yabamqoka kwenye. Wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church ngoba ikakhulu nxa useyinduna usesigabeni. Ukhokhela abantu kulabantu abaze bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandelwe kakhulu yizo lezo zinduna la nxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zini ma ku-politics ngapha zine ku-traditional institutions but cultural o-constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona iniyendaweni eyi-one okuthi yikuma siyizinduna singaqumi singadivide abantu. Ante liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lekajaji induna lo jaji bayafanana, induna lo majistrate bayafanana, i-public office bearer u-judiciary system bonke bona banabantu constitutional abavunyela ukuthi babe lama-political party. Ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibisa amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami, i-ofisi yobuduna asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngoba uhulumende ani ngiyathi ukuthi uhulumende azakasevisi imota enduna. Ziyazisevisela izinduna noma ungazi ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto baphele ukuthi bazisevisele. So aso mota kahulumende imota enduna.
Le yinduna uMathema sixoxelayo esenqameni esabelweni seMatebeleni South. Ibandla lezanu-PF lithi undiweni kangene kwezombusazwe ngoba useke wabonakala elamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Undiweni uyakuphikisa konke lokhu. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana lelizwe leZimbabwe. Umphathintambo wezemali kweleZimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube, uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lwe-RTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje ucatshangelwa ukuthi kulesisindo esedlula amabhiliyoni angamachumi ayisikhombisa sama-RTGS, 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrendan Taylor odlala ikhilikithi kweleZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngomvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kwele South Africa sathola imali efika izigidi ezilichumi lambili zamarandi, 12 million rands. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi bayisabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa ngumndeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola, 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronicle ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Zokuyisikhathi senu okwamanje, sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi audio, ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le namba 01-202-465-0138. Siphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yiyouth yeZanu PF on top of uChief Ndiweni. If ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngegugurawundi basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili. Yazi kubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyabisiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakaze? Siyathaba ngohlelo lwenyu, selukhwabitha kakhulu especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka lisivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakoBulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi koBulawayo. Kanti indaba liyana eyake yabanjwa nguDumiso Dabengwa labanye bakhe, yazo ngani yabanjwa ngusemusiphepha Nkomo ngesikhathi sakhona ezambezi water project yaphelela ngapi? Nankula kathesi mbona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngeZambezi Water Project. Yaphelela ngapi? Kati dam leliyane le igwayisha ngani? Lingapi? Ay kahle kahle angizange kuzwisise uthi nxa sihlanganisa amadam sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi initiative and e project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume nge USAID dam sikhulume nge bathi yini bathi ikami dam sikhulume ngaleyo Zambezi Water Project sikhulume ngegwayisha ngani la kathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kobulawayo amboni uthi mhlawumbe baba serious. Anyway, it's my question, you know, it's very severe if we sikhuluma ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba kanti yena uThaba Moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe nguye osesekhona wehlule ukuthi lungisise indaba ezinje. Nampa abadala abakhona umdala uMalinga obani bani khona laphana ama senators landlani ukuthi uthi labo abanahliziyo abayibona into yenzakala kulona ama industry feel of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama sanctions amanzi-ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathi kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume besichasisele ukuthi ukuhamba njani ngubrighton sibana niserustenden.
Mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reserve. Nibe ngicelisa ukuthi lingincedise, ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa, ibizo lakhe nguJoseph Mrewa Ncube, umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89. Manje ngiyamdinga, angimtholi. Ma kuyukuthi kulomunye ongaba uyamazi, lingamnikeza ifoni zenalezi, afone efonini naleyi, kufoni namba zenalezi, ukuze sikhulumisane mina laye o kulesi hlobo sakhe. Ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo ngimazi.
Laba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu kunombolo ye-WhatsApp ethi 011-202-465-0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu we-Alabama uK Ive usethulele umthetho ovimba ukuthi wesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya ungowokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele-Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasosha eMelika asebenza eMiddle East. Kube sekusithi ke uhulumente wakwale Niger ubika ukuthi amalecaja asebulele amasosha akulelo lizwe alijumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuhlandlaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube, kunjani?
Siyaphila, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekigali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi, siyancincisa, kuyancincisa sokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi uJovani khonapho.
Lana ngifike lana 3 weeks ago kushuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela, enye ihotela lethu elivule last year. So manje kune-project engibe ngizoyenza la, so ngizoyiqeda nge-Thursday next week, then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye, kunjani kule mabhizinisi khonapho? Sizokuthiwa-ke bajova abantu be-Rwanda, kunjani?
Hayi, amabhizinisi akhona baba, ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, li-safe lo lilizelele ngoba mangibhekile ama-bank avala late ngabo-8 ebusuku, kusho ukuthi-ke kuyabe ku-safe. Angaze ngizwe kuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuyabanje inkunzi or something.
ngizokuthi kuhamba ke Genocide Museum kunjani nxa ukulungise khona bani?
Hayi baba, tube isimo laphana sibi mawuzobona ama mass graves lapho abantu abaningi abangcwatshwa khona, and mawufika lapho nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangaki, ngoba kwenziwa i-estimation like 250,000. So kunzima mawuhambe nomuntu owake waba yi-victim, akakwazi ukubekezela, uzobona ngey'nyembezi kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima sibili mfowethu,
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma nathi sayibona i-ground kodwa yayingafani naleyi into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi, ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapho?
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa khona.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho, kunjalo?
Ye, ngiqiniso lelo, ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemihlobo eminingi, abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana nabo-Kenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngaseZimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Dube. Bingelela abalaleli-ke sibe sesiqeda khonapho mfowethu.
Ye, hayi, ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka besupport i-Studio 7 nani i-Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi sizizwe zithisa. Siyabonga,
sibonga kakhulu-ke mfoka Dube, ungadinelwa kusasa baba.
Nami ngiyabonga msakazi.
Zulukandaba kuhlelo lapho esixoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo, udaba lokwenzakala khonapha ke eWashington DC, lapho ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump kungani kafuni ukuthi ahambise okufunakalayo kukhongolosi khonangale. Okunye kwangikhona okufunakalayo loku okuhambelana locwaningo olwayenziwa ngumnumzana Robert Mueller. Wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama-Democrats athi-ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu nelizwe le-Russia ukwenza ukuthi ukhetho lungabi lukhetho oluhle kangako. Ngilo nkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha-ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonoko. Mamtungwa, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila, linjani baba
tu? Siphilile kakhulu. Akutsho-ke ukuthi wena ukubona njani lokho kwenzakala khonapha eMelika?
Hayi, mina ngibona ukuthi okwenzakalayo lapha yukuthi i-America, i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu ingani sibaphica sibabalekela ngenxa ka-president wabo loyo abalayo akathesi.
Kwenziwa kwini khonoko?
Yikuthi bona izinto zakhaya vele ezenza esesengum-private citizen lokwezenza lakathesi.
Lapho-ke uJohn sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabalaphela imbali zakhe kulezi nto zakhe ezinyaya ezenza elamacala akhe engapheli, ethonisiswa, ewazika, engaphumela egcekeni esihle izinto. Njengoba lakathe selokhu efihla, kuvele injayelo yakhe, waqalisa kudala ukufica, akaqalisanga namuhla.
Pho nxa kunjalo-ke kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemeli kaphela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumente obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khonoko?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans lama-Democrats, ama-Republicans bona bathe as long as belo president wabobusayo ongu-Trump, okomthetho lokhu abavele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala, kabasezwani lakho, bafuna nje ukuthi bebe lo president ngoba ngani. Ngaye kuthiwa kabamsekeli kangako nxa efihla izinto kumbe ekhuluma amanga. Ngaye bamtshela ukuthi hayi president lapsuhamba bona ama-Republicans aparty yakhe. Ngaye kakwenzi konke lokhu, ukwenza ngenxa yokuthi usekeli.
Kodwa nxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho, pho manje lokumbopha phela kabotshwa, so-ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngikubonayo lapha yikuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angavoyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngu-president, anti immunity lani yafikeli yokuthi upresident kathoniswa amacala. Kuzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana bafuna ukumfaka emajeli emunye bemthonisa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, mase sikhangela njalo lama-Democrats abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo, kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangiboni ukuthi bakudonsela edakeni njani, ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule three levels ze-government, i-Congress, the Senate, lapho kulo president khona executive. Abantu ama Democrats balendawo Congress yikho lapha babusa khona bangaze benze izinqumo bapasa imithetho kodwa sakufike Senate yehluzwe ngenxa yokuthi Senate bayi-minority. So lapho kumele bazikhangelele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele. Nxa bangakuqalisa kwampane Congress wedlule Senate kuzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020 angisho abona ukuthi iripoti kamula kayikhuthwanga kude kuqala baqala bakhupha kancane besenza kube mfike opportunity yokuthi ahambisele abantu bayi iripoti liyana ithe kangenzanga so laba ama-Republicans bayacalculata bazama ukuwisela ama-Democrats egodini and mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-Democrats labo bavusa ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili sini-investigate sithi siyam-impeacha ekugcineni yibo abagcina belunga.
Siyakuzwa ke Mamtungwa, isikhathi so-ke esesidliwe ngumangoye. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukhona ngale-ke eWashington State khonapha-ke kwele Melika. Ungathinela kusasa Mamtungwa.
Okay, salani kude balaleli noDuma.
Yes, siyabonga kakhulu.
Ye loke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseSeattle khonapha eMelika. Kwamanje ke siyabe silokhu silitshayela-ke umculo kaJays Marabini ngapha sesixoxela nje labantu wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani kunjani khona ecingweni. Ye siyaphila kakhulu mfowethu ifoni yakho ngazani iyahayiza angikwazi ukuthi kuhamba njani uyasizwa kuhle kodwa olright wathi khatha ifoni leyo siyakufonela back khatha siyakufonela back alright alright.
Sizobuyela ekhaya. Kunono ngiye ekhaya. Kunono ngibuyela ekhaya. Kunono ngibuyela ekhaya. Ubunzima balomhlaba. Ungenza buyela ekhaya. Kunono ngiye ekhaya.
Ye kulamanje sibona zani-ke silo mlaleli lapha-ke okhona ecingweni mlaleli kunjani
ngiyaphila njani
ngiyaphila kakhulu-ke uCaroline uphila njani khonapha
hayi siyaphila
ye ngamafitshane-ke isikhathi sesihambile ubona njani ukwenzakale khona ngale koBulawayo sitshele ukuthi ungathi ngakho
into eyenzakale koBulawayo yazi isahlukumeza kuyabonakala ukuthi khona i-1979 Grand Plan liyana abayenzayo ilokhu iqhubeka isiya phambili. How can umuntu nxa ekhupha okusenhliziyweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo?
Ye siyakuzwa kodwa isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu oyedwa sibonge kakhulu-ke Caroline.
Ngiyabonga.
Ye yelo-ke ngumculo kaJays Marabini liyamazi phela uJays Undlovini singake hlukane ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje kustudio 7 kunamba uZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa ensida kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngophondo kulelo lizwe siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje zilitshone kahle zulukandaba olivalisayo ngokhipstube.